sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vunga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwenkwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegogurawundi.
Limqoka lele libekwa uGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla lezaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kuRef ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba igovernment layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusilo qiniso.
Limqoka lele libekwa uGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq kwathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi mina babe ngalokuzanga kuhle kwakungabonwanga kuhle ye ukuthi akulama babefuna i-oil ye-Iraq. Le Libya babefuna futhi i-oil ye-Libya lana amamenemene lana ayefuna i-oil ye-Libya. So ungakhangela khona phakathi esinqabe efuna ukugenqula noma ngophu uhulumende khona okuyi-resolution khona okuyabe bayakuyilokuzeni kwakhona bayakusebenzisa begenqula bele njongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile. Hey, wathi nosayithi wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagakela ukwenza kwabo ngesikhathi esedlule sombhuqazi wabethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo umhlaba ubanjwe yibo kuphela yikho abakukhangeleyo kuphela.
Bakhona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku-United Nations.
Hayi cha, akunjalo. Udaba lokugrawundi lolu asodaba olufihlwayo lidaba oluyaziwa olusegcekeni. Yikho uhulumende weZimbabwe kade sisita kukhuliswane ngalo. Yikho kade sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincedisana lezi inhlanganiso ezibancedisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo. Akusento ifihlwayo le. Kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje. Kati bonabo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babengapi ngesikhathi sombhuqazwe babethuleleni babengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bonabo abakhona ngale abayiba sebekhaya abathi iZimbabwe ngayesabela khonoko bonabo phela amakhiwa ama-America labo Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawusezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sibephunyukwe umhlabathi baqhasa ukuzisola ukuthi hayi ngalwana sikhangele lokho hayi kwasho kwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqondana labantu beZimbabwe kusokwe United Nations lokho into eyadlula imeli abaZimbabweans befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule bayephambili ngoba into le imeli ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane lezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibona ukuthi yalungiswa kuhle inizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle ngikoda kulungiswa amaZimbabweans aso issue ye United Nations le yini issue ya amaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans bakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana believe gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezanu engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonoko obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze eMathebeleland makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu beMathebeleland ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide. Yinto abazama ukuyibalekela. Ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kuthi ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona eMathebeleland kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba indaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland uyabakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa onobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi ngabe ngasayina bayazibopha bona ngokwabo asikho esinye isizathu Gandhi esidlula khona apho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeGugurawundi yonale ukuthi iUnited Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as igenocide yinto abayibalekelayo yonale so ezinye izizathu lezi uJaramba abalazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakula lutho izizathu izozona ezozokuthi bayesaba into abayenza egugurawundi ukuthi ilabo bazazibopha
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngowesigaba se-Midlands lowesigaba seMaswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani, njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko, boningani abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabungenelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you also the charter the way forward. Thina sasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Rhodesian era Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siqathelane nokuthi abadala akade besikhokhela were talking about the politics of politics. Thina kathe sesikhuluma nge-politics of the economy, talking about technology, ikho lapho esiyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza ngoma civic organization groups afana nalezi rights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, ngasebenza ne-1893 Intolerance Restoration Movement ngo-2008. So kulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zupa combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathe sangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Moses Bata is ex-Zupa lobathakathi ex-Zupa yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngokuvotelwa ukuba ne-National People's Council member from Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosecretary wama-elections. Bengukuthi isithenki which was advising the late president Ubaba Dumiso Tabengwa and Izapu at large. Many among my portfolios engiwa occupyileyo ngcedisa lapha njengakwi-information and publicity njengakwa-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngapi liqathaniswa lamanye afana labo Zanu PF labo MTC siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ethathwe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. So kufuna i-new leadership. This is why lathi sesingenile sayiphosa intonga ezivikaleni. Singangena thina siyithathe ku-leadership and sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinazelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingene embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kulemigila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilomncintiswano. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba uNoah Makula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, owahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMakula uleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamashumi amane lambili 42. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Molen kwi-Studio 7 kunjani lasakazi kwa-Studio 7 konke ngilukumelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi siyabonga lami ngathaba ukungena kwehlelo igama ningomombongeni ngokusebenza ngise-Hagron Tatimphuno Club esikukodayo. Hayi lami bengikimbulise ngikabalaleli ye-Studio 7 lani basakazi kwe-Studio 7 asizizi izindaba zekhazi nzima zinzima kabi asikhathazekile lathi nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima 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 sazi ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyimele isikole lapha lamingadinga nje bese ngidinga nje umalume wami ekhaya ngumejamhlanga umntwini wayedlala nabantu bakomajela ngiklabhos khona so ngamdinga lapho khona ngabe mayabelalele engamdinga kunombolo ezithi plus 2 6 7 1 5 5 2 8 3 9. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ukungena kuhlelo libe losuku olunhle. Unkulunkulu alikugcinele ngendlela kahle. Ngiyabonga.
Ya sabonani 7 siyabonga indaba zenu ezipha zona ezihle ezinamandla. Ngiyigogoke lapha e-South Africa awelenyana kancane sima selizwe lakithi bonke laba abahlamukayo besiya kuzana. Ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana kanti ukubisela amayouth nokuthi umnankagwa asabiswe kama wapeta kai sibula la bantu so la bantu bayazo kuzani iabulala bati nino ngaliso skatwe bebona bekuzani kota sibutu wahaba ngisizwe zabo zonke kota babaneke lulaka ngezabakhona ngezikhathi zokukhampena abantu bebulawa angiboni ukuthi bataba baphendula inqaba ukuthi sibe sifile ikhaya izani cha izana sozaba likhaya noma nini sozaba likhaya izani sozaba likhaya izani siyabonga
njani njani studio 7 vele tanto lapho khaya hani yedinye ilizwe lisikho ezimakho ngela kunamuthi lolo wami besine singahlatshwa benjani sazi kumbe sawona sizondelwa sisizwa kuphela izinkulumo kanti wahlahla but kithivela kunamuthi ivi
linja likapho kustudio 7 ngocube ngiseplumtree cela-ke lingifakele izindaba lami ngizwe lama-live show ngiyakukhuta this days angila-radio so lingafaka khona lapha efonini lakho kukuzwa-ke lami ngidlalele i-news ezifana labanye kulezi nsuku ngiyashota sibi
sibonge kustudio 7 siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela i-news ezimnandi kangaka yazi i-news ezingasiphazamisiyo yazi i-news ezimnandi sisithola sisezimbabwe sisesouth africa ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi ya sanibona nonke omthokazi bonke philani bo kuzalunga ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga ye so lapha siyacela lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sadrila imigodi engu-3 yakheyiswa yonke imigodi le ya ngo-2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi kuvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hhayi kuyinkinga bakithi zinkinga sicela isponsa abasponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifakela phana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola lamapayipi namapampu namajojo ya sibonge sihlobo ya siyacela ngomusa ya oze sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncinga abantwana ukuthi bashaya imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabe kwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela ye angithinte ku-079 543 2759 bakithi iyo leyo namba ngibonge hloko zami ngibonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe Mbonge Phumlani Vundla phansi kwababa uMasendi komuke bakithi
ya salibonani kustudio 7 linjani basakaza abahle lonke nje nalibingelela ngomusa langothando nyabo ngumsenzi omkhulu eliwenza mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo kuthiwa sebebaleka ayemabandleni laphikisayo iZANU-PF bebuyela futhi kuZANU-PF kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthise imuli zabo lezisu zabo okutho ukuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho ngezobunzima esihlangana labo sithele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF kube lomnye umuntu ngalesi sikhathi othi usabuyela kuZANU-PF kutho ukuthi kulokunye akubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube elizwe hhayi ngiyabonga msakazi kodwa asiphatheki kuhle ngoduba esilalo esihlangana lale zimbabwe kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezisuthayo kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu hayi ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze Melika Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese gcwalisa, so I think lokho ucreate i shortage, and therefore I think also ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ibengaselawo amafutha, so i-shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transportwe from kuma main terminals asiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi German transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapho abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafood. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe se-catch up esela mafutha enough isisiya kancane isolve.
Lona udaba leziqliwi lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Iziqliwi lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government la uhulumende we-America la seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izihliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi I galokhuzwa ama improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le electrical grid le water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yilezi qhiwe. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi iziqhiwi lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba lu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyanelulu ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba lu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane nokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye nokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo Usibangilizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.